Uhulumende weZimbabwe lenhlanganiso yeSouthern African Development Community bathule zwi ngokufiswa libandla leDemocratic Alliance elikuhulumende womanyano kweSouth Africa LED. Kumele umhlangano weSADC Summit ususwe eZimbabwe ngoba kwephulwa ilungelo loluntu kulelo lizwe. Ophendule umakhalekhukhwini kanobhala jikelele weSADC umnumzana Elias Makhosi uthe uMakhosi ubambekile okwamanje ngakho-ke kasoze enelise ukuxoxa leStudio 7 ngodaba lolu. Abaphathintambo bakahulumende weZimbabwe abagoqela ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana labanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubengaphendule umakhalekhukhwini wakhe lomnumzana Nick Mangwana umabhaleni omkhulu wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko. Abanye abantu eZimbabwe basekela kakhulu okwethulwe yiDemocratic Alliance. Omunye wabo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
IDemocratic Alliance lokhu ekutshoyo isisiba yisibane iDemocratic Alliance kuSADC region. Isibadlulele ANC bonke ngenye indlela ukuthi batshengise ukuthi kuyini okumele bakutsho. Kodwa nge-alliance futhi eDemocratic Alliance le-ANC ngenye indlela iviyo naleyi iyathinta futhi ilopende ewuthatha from ANC ukuthi ngenye indlela i-ANC ayisoviphise i-DA kulokhu ekutsho okutshengisa ukuthi khona lokhu-ke sokungadala ukuthi kube lokutshintsha okomqondo nxa kukhangelwe umnankakho indlela yenza ngayo kukhangelwe uhulumende owezanu PF uhulumende owezikliwi yena lo ukuthi vele uphila ngobukliwi kuyinto-ke okumele ukuthi abaningi bavumelane layo iDemocratic Alliance.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe.
IDemocratic Alliance ithethe iposition that we have always advocated for. I-opposition party eSouth Africa esize isiba yiyo esithatha such a bold statement to say i-summit kayimuve ingabi seZimbabwe. Kathi kuzaba njani le summit eZimbabwe uma ubaba waseZimbabwe ebhize gongoda abantu abakhe? I-positive development ebantwini baseZimbabwe silesifiso sokuthi uhulumende waseBotswana, waseAngola, waseZambia, waseSouth Africa for once uthathe iside yabantu beZimbabwe than ukuthatha iside kahulumende.
Omele iwange central edale lephalamende umnumzana Daniel Molokele laye uyakusola kakhulu okwenzakala eZimbabwe okubotshwa nsuku zonke abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu.
Sokuvela obala ukuthi lapha eZimbabwe uhulumende uselwisana labantu ikakhulu labo kuthiwa ngama-civil society leaders lama-political leaders abaku-opposition ngoba bona befisa ukutshengisela ukuthini iSADC imele yenze okunye ngedaba lokuthini. I-SADC Observer Mission Report yakuveza obala ukuthi ukhetho olwenzakalelanyakenye ikakhulu olukamongameli aluhenzwanga ngemfanelo. Ngakho-ke ukutshengisela ukungathabi ngendaba leyi kuyililungelo lamaZimbabweans. Isisekelo sombuso seZimbabwe siyakuvumela ukuthini abantu batshengisele ukungathabi ngedaba lolu.
Kodwa okubandla leZanu PF umnumzana Munashe Mtutsa uthi kuzaqhutshwa umhlangano weSADC Summit eZimbabwe loba kulabo botshwa ngamapholisa kulezinsuku elizweni.
Sesikujayele lokhu ukuthi nxa iZimbabwe isisiya emhlanganweni emikhulu enjenge-SADC, enjenge-Africa Union Summit, enjenge-United Nations, zikhona izizukulwane zaseZimbabwe ezemabandla aphikisayo ezithanda ukungcolisa ilizwe ngokuyenza izinto ezingayenza ngani iZimbabwe kule nto embi enzakala kwele rithi. Khathesi sizwile iDemocratic Alliance eSouth Africa beyibo abazawabo be-opposition yaseZimbabwe e-CCC besithi bona balesifiso sokuthi iSADC isuswe kwele Zimbabwe ihanjiswe kwenye indawo. Lokhu nje sikujayele ngoba vele kujayele kwenzakala ukuthi abamabandla aphikisayo lakhathesi lokhu besizwa ubuhlungu ngokhetho nempumela yokhetho eyenzakala ngo-last year ngo-2023 eyokuthi iZANU-PF yaphuma inqobile njalo yiyo enguhulumende.
Namhla kubotshwe abanye njalo abakubandla le-CCC kulandela ukuvalelwa kwabanye babo entilongweni labalwela ilungelo loluntu okuthiwa balungiselela ukuphazamisa umhlangano we-SADC Summit ozayo. Abanye babo batshawe kabuhlungu ngamapholisa ensitha bedezwa amacala okwephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act wesatshwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe.